Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lomnumzana Philani Ncube wenhlanganiso yeMatoland Cultural Arts Trust. Baba Ncube, sakwamukela kuhlelo. Sizokuthiwa ke lilomcimbi okumele liwenze wama awards lo, kuyabe kuhamba njani? Njalo usitshele lokuthi iMatoland Cultural Arts Trust kuyini ngamafutshane.
Inhlanganiso ekhangelele ukunika ama-awards kuma-cultural groups. Labalobi bengwalo abakubiza bethi ngama-indigenous languages ikhangele iprovinsi yakithi le eyamathebheni. Injongo yikuthuthukisa ama-languages lawo ngokuthi angani akhangelele bephansi. Yikho-ke lawa ama-awards lawa azabe khona mhlaka 26 kuyona linyanga sikhona apha e-Homestead Conference Center.
Liyabe liwayenzela ngaphi?
Homestead Conference Center koBulawayo.
Yes, ngathi ke ukhangelele ukuthi abantu abangaki abazathola ke isiqoqo leso.
Sikhangelele ukunika njengoba siqalisa ama groups angakwana 17.
Singathi beliwadobha njani kwenze ukuthi angene kukhonokho?
Kushiya ngemsebenzi yabo abayenzayo kusona lesi sigaba sakithi.
Ye, akucace sibili ukuthi ulidobha abayenza izithikitsha kumbe lokhu kumbe abantu abanjani khonapho ke umfowethu?
Abagida imigido yesintu labathunga izinqe bethu, kube lezingwalo ababhala izingwalo ngesiVenda, ngesiNdebele, ngesiTonga, isiKhalanga, ikanjalo kanjalo.
Singathi-ke babetholani imvuzo yangkhona imenjani khonapho?
Okwakathi sebesibanika ama-trophies njengento esisaqala esidinga ukuthi ibambe igxile sibili sisathi sibanika ama-trophies kuphela.
Singathi kuyini okwenza ukuthi likucabange khonokho?
Okwenza ukuthi lolu hlelo silu-implemente sananzelela ukuthi isiko lwabantu bangapha kithi emandebeleni kusiya ngesikhathi sibona luphela luchabalala kusala sokungasila kuphela.
Ubone ngani ngokuya kwesikhathi sibili kungagcina kuchabalala nxa lingakwenzanga khonokho?
Kuyachabalala kakhulu ngoba ludinga ukuvuselelwa kube sekuwonwa bona laba abantu abangathi bayafundisa ngalo ngasi kukhangele okwakathesi. Ngoba ungakhangela lapha abantwana abancane ama-languages angapha sekunganabo abambili sokuphonga ukuhlanganiswa lokunye nje ongawuthi kukhangele ucina ungakwazi ukuthi kathi sokuhamba njani nxa likhuluma.
Ye, kodwa ubona ngani kuyalungiseka khona?
Lokhu ngendlela esifuna ukuyenza ngakhona kumele kulungiselwe kulungisiseke.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ke baba Ncube.
Ye, into engayisho ukuthi abantu bakithi asisukumenini. Asisukumenini owangakithi sikusukumele, ikakhulu sizikhangela lezi zamasiko akithi. Akula munye umuntu ongasuka evelela kwenye indawo ethi uzosilungisela ngento zethu zamasiko. Asivukeni sizenzele okwethu okuqondane layo.
Lo ke ngubaba uPhilani Ncube ebesikhuluma laye lamhlanje ukuhlanganiswa eMatabeleland Cultural Arts Trust ukhona ngale kuBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke ungadinelwa kusasa baba Ncube.
Lami ngiyabonga.
Hayi-ke kwalamhla-ke sima lapha-ke uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGift Dube lilale.
Salulandela.
Salulandela.
Salulandela.